Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izolukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-14 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eligqibe uhambo lwalo eZimbabwe lithi lanxa nje umnotho welizwe uthembisa ukuthuthuka, kumele uhulumende alungisise okuthile. Sokuleminyaka eyisithupha wabhubhayo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Bakhala izimathonzi abakhubazekileyo ngokungaqakathekiswa lapho kuqutshwa imikhankaso lenhlelo zokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iqula lenhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo ngemali ele International Monetary Fund seligqibe uhambo lwalo kweZimbabwe. Leli qula lithi lanxa nje umnotho welizwe uthembisa, kumele uhulumende alungisise iziqondiso zakhe lemithetho ikakhulu ezokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali. Abe-IMF bathi ezikhona iziqondiso yizo esezidale ukuba idola leZimbabwe ligugudeke ngesiqubu esethusayo ngoba kungakhulunywa iqiniso ngesisindo salo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe phakathi kwesiphathamandla se-IMF umnumzana Hotshesh Malizewski lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Hotshesh utshele intatha lezindaba ngemva kwalomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayekele umkhuba wokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo. Umnotho weZimbabwe usebunzimeni kodwa ulakho ukuthuthuka ngenxa yemisebenzi yokulima leyokwemba amatshe aligugu. Uthi njalo imali ethunyelwa izizalwane zelizwe ezisebenza emazweni angomakhelwana laphetsheya kolwandle ngokunye okulakho ukuncedisa ekuthuthukiseni umnotho. Uncube uthi inkulumo phakathi kukahulumende labe-IMF zihambe kuhle kakhulu njalo bayemukela inkuthazo lamacebo abawatholileyo.
Sasixoxa ngokulenze asichathanga namhlawumbi esikhathi IMF lapha okwamazwe amaningi.
Ingcitshi zezomnotho zithi loba nje ukukhanya umnotho welizwe udonsa nzima, kubalulekile ukuba uhulumende afunde ukusebenzisa imali ngemfanelo njalo aphungule inani labaphatha intambo bakhe ukuze alondoloze imali. Enye yalezi ncitshi ngumnumzana Rejoice Ngwenya osebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Economics othi udubo olukhona ukuthi uZulu kasamthembi uhulumende weZimbabwe.
Lendaba ledaba lwemali ukuswelakala kumbe ukusilela kwemali yangaphandle liqiniso ukuthi uhulumende wethu hayi umhulumende wakhona mkhulu kakhulu, abaphathi ntambo baningi kumbe bangamatshumi amabili amahlanu ilizwe elincane kangaka.
Eyinye ingcitshi ecubungula ezomnotho osebenza nenhlanganiso eye-Center for Disability Zimbabwe umnumzana Masimba Kuchera laye ukhala ngokungathembeki kukahulumende ekuphumeni le mthetho engaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuzaba nzima ukuthi uhulumende awenze ngoba i-economy isiya ejekwe ngama cartels labo aba benefita from currency distortion.
Inhlanganiso ye-IMF ithi umnotho kweZimbabwe uzancipha ngokuyisilinganiso esedlula kancane okuthatha ekhulwini i-3.4%. Uthuthuke ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane okuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.3% nyakenye. ELeZimbabwe linezikweletu zamabhanga lezinye inhlanganiso efika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, 18 billion, uma kubalwa lesehluleka ukuhlawulwa esibizwa ngesilungu kuthiwa ngama-arrears. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomnomzwelozi Ndlovu.
Oso kuyiminyaka eyisithupha wabhubhayi omuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. UTsvangirai watshona esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu, 65. Sixoxe lomunye wabasebenza loTsvangirai oyengunobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC umnumzana Bednico Bebe, yena othi umuyi wayeyindoda elesibindi njalo elesineke.
Ubaba uTsvangirai ngumuntu engijengelayo isikhathi eside kusuka ngo-2000 isuka ngu-president we-MDC. Lami ngakhula ebandleni. UTsvangirai ngumuntu okade ekwazi ukuthi ma esebenzela abantu. Yebo ye empilweni ngaba nalokhu nalokhuya, but wayekwazi ukuthi empilweni azize isikhathi sokulalela umuntu. Njalo wayezimiselwe kwisitrathi seZimbabwe. Alwana, ngiyathemba ukuthi alwana ngawukhona ngibone ngani ibizwe i-politics zankona, especially the opposition. Bonani ebezosikhuluma ngendlela enhle. Siyamkhumbula ke namhlanje, nxa simkhumbula siyabe sikhumbula izenzo zakhe zokuthi ube ngumuntu okade ezimisele kwisitrakthi seZimbabwe. Uze wavula ezimisele kwisitrakthi seZimbabwe. Hayi, mina ngingathi indoda emadodeni ngasenakhaya, yindoda ebuqhawe ebuqhaweni bokuthi ngasathi silwa from ku-trade union singethethi lamapolitics. Iqhawe ekadilikela abantu, iqhawe ekadilikela abampofu, iqhawe ekadilikela labana ababuthwa ngabemilini kodwa bona bengabeZimbabwe. Ukuyisilwa-ke ngaleyo ndlela umuntu okade ezimisele, siyamkhumbula-ke 14 February 2024.
Ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ukubana njengomuntu wonke laye wayelamaphutha akhe, kodwa bakhona abathi iphutha elikhulu alenzayo yilo elibangela udubo olukhona lamhlanje, iphutha lokuthi akhethe abanye abasekeli bakhe. Khona kuvele kulomunye wayevele khona ekhethwe kuCongress, yikho sekubangele ukuthi sibe khona esikhona ke lamhlanje. Uthini wena ngakho?
Mina ngingathi njengoba ngishilo ukuthi ngangikhuluma ngamaphutha ukubona kwabantu abantu jikelele ibizwe lonke sele abantu jikelele abe opposition asiboni ngendlela efana naye. Kodwa-ke engangimthandela khona ukuthi wayekwazi ukuthi after that singabe singazange senze into ethabisa kumbe into within the structure constitution party. Wayekwazi ukuthi abonise abantu ndawonye abeyathi hayi madoda laphana mbona ngani siyami ngaphambani. So iwas one person engingamutsho ukuthi mina kimi empilweni yami ngisebenza la siyangimatayi laphana tutu nayiyazi kodwa sisebenzeni I can attest to that.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe owayengunobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC engomunye wabasebenza lomuyi umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Ingcwethi kwezokulima zithi ukududulwa kwenkulungwane zezakhamizi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende ngaphandle komthetho kuzadala ukuthi umumo wendlala ube mubi ngamandla, ngoba abantu laba betshiswe izilimo zabo zingakavuthwa emasimini. Uhulumende uxotshe izakhamizi lezi endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, eKaroyi laseChipinge, lapho amapholisa athi asebophe khona abantu abazinkulungwane phose ezine, 3775. Phakathi kwabantu laba abafika phose inkulungwane eyodwa 985 batholakale belecala imthethwandaba njalo bagwetshwe ukupika okwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawula ifayindi yekhulu lamadola eMelika iUS $100. EZimbabwe libhekane lendlala embi lonyaka njalo sikhuluma nje abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla oluphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima uDr. Freedom Mazwi yena osebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa e-University of Cape Town kwele South Africa.
Liqiniso ukuthi ukududula kwabantu lokhu kuzabangela abantu ukuthi baswele ukuthi bephile njani. Sikhangele iZimbabwe ntemba siyazihlonga ukuthi khona from 2000 bekungela misebenzi. So abantu abaningi bebephephela besiya ngaphandle kwamanye amazwe, abanye besiya bebuyela emakhaya ukuze bathole ukuphila. Ngasixolisa lathi sixolisa sikhangele ukuthi abantu bebeziphila njani. Sibona ukuthi emakhaya ngapha kuqakathekile, so kuzayenza ukuthi abantu behlule ukulima, behlule ukudla, kula bantwana besikolo njalo, kumele sicabane ngabo. So ye, luhlelo luzaphazamisa ukuphila kwabantu.
Singathi ukuxotshwa kwabantu lokhu kuveza yini ukuthi uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi kaluqhutshwanga ngendlela njengokutsho kwabanye?
Okwenzakalayo lokhu kukhombisa ukuthi ngezinye izindlela uhlelo lokwabiwa kwabantu umhlabathi lungabe lulamagaps here and there, lama-weaknesses. Ngasikhangelisa kuhle uhlelo lolu iplanning yenzakala after resettlement, ayiyenzakalanga before. Ngithemba siyaziwe ukuthi kathesi kule land audit eyenziweyo uhulumende kathesi iphelile. So kathesi indaba ebesiwukhangele ukuthi sizwe uhulumende labantu bekukhuluma lakho yikuthi umhlabathi lo ongasetshenziswayo uzanikwa labo abantu abakhithiwe labo behle befake waiting list, ngoba umuntu wonke as per umthetho welizwe i-constitution umuntu kumele abe le ndawo yokuhlala, le ndawo yokulala. So ludaba olumele lulungiswe sibili, lukhanzwe phansi yinguhulumende, abantu lathi thina abantu nwasingosobhu lathi asenzeni izinto ezilungileyo.
Umnumzana Freedom Mazwi ingcwethi kwezokulima isebenza nenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa ekolijini le-University of Cape Town kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Bakhala ezimathonsi abakhubazekileyo ngokungaqakathekiswa lapho kuqutshwa imikhankaso lenhlelo zokulwisana lodubo lwezidakamizwa lanxa labo lubathinta kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi isimo somnotho sisibi. Bakhuthaza uhulumende lenhlanganiso abasebenzisana lazo ukuba bangabajiyi phandle kunhlelo lezi. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uLucy Yasini eseHarare.
Abakhubazekileyo bathi kuqakathekile ukuba bengene kunhlelo lezi. Omunye wabakhalayo ngumnumzana David Jinga owalimala emsebenzini kwele South Africa.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni konke lapha, but abafundisi ama-disabled ukuthi bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe uthi abameli babo kumele bengene kuhlelo ezijiyeneyo
ukuze lathi njengabantu abakhubazekileyo si-enjoy amalungelo, sibe lempilo engcono.
Ukhuthaza inkokheli yabo esedwale lephalamende ukuthi kube ngabantu abaphakamisa izikhalazo zabo. Omunye wabangaboniyo unkosikazi Constance Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities in Development Uthi lokhu kungafezeka kuphela uma inkokheli ingachiyana lenketho yabeChabi.
Ngitho mnyango kakulwa namhlungulo ikaneginengi. Angize ngababona phela nxa sesike sabandlulisa. Njalo kukalutshwana ukuthi yona futhi la uvela komunye umhlungulo uthi akele ngikhaya phela bakukhangele.
Omunye wabasakhulayo oligqwetha eliphatheke kwezokulwela amalungelo oluntu ikakhulu abakhubazekileyo u-Abraham Mateta uthi indlela esabalaliswa ngayo ulwazi lokulimukisa uzulu ngengozi yodubo lolu kayilotshwa ngendlela eqondileyo.
Njengomzekeliso uzathola ukuthi kuma-campaign amaningi ayenziwayo kuyabe kungela muntu kumbe abantu abasebenzisa i-sign language. Kube sokuchiya abantu abangezwayo endlebeni bengazi ukuthi kuhamba njani. Kulabantu abaningi abangaboniwa abangasoze bethole umbiko lo ngendlela okumele utholwe ngayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Taunga Nandoro uthi bayingxenye yomanyano abawubiza ngokuthi yi-National Task Force Against Drug and Substance Abuse. Ngakho ke kakho ochiwa phandle enhlelweni lezi.
Anti-drug and substance abuse in a national committee. Inemaphato akawanda.
Drug and substance abuse ile committee yabantu ilizwe lonke abavela kungatsha zonke hathi olwe primary and secondary kuphela. Batholakala eZimbabwe yonke ngoba sekwananzelelwa ukuba kuludaba oluyingozi kwezomvikela welizwe.
Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa ukuvela kumqondisi wohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi nenhlala kahle kaZulu uDokotela Christine Peter obengaphenduli umakhale kukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLucy Yasini.
Kwezemelika, ukukhokhoba kukamongameli Joe Biden sokudale ukukhathazeka kwamalunga ebandla lamademocrats ngoba uBiden esengohlala exubanisa inkulumo njalo esehlala ezigwenxa njalo ekhohlwa inkulumo. UBiden osele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwe mibili lanye 81 lanxa ecathangelwa ukuthi acathangelwa ukuthi uzancintisana laye owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump laye eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77. UBiden ukhanya enguye othwele nzima ngeminyaka yokuzalwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, angithi kuyesasake saqoqa ngalo udaba lolu, ngibona ngathi sokungaba umnyaka. Singathi siyazama ukubona ukuthi kungahamba njani. Uyakhumbula ngisitho sithi mina. Mina ngibona ngathi lo mangcono ukuthi aphumule ukhulu ngoba ukhulu usekhulile. Kodwa kuliqiniso khonokho ukuthi akukhanyi kuhle ukuthi lanxa engaqedi emyakile angaqeda enye i-4 years elokhu esemsebenzini.
Manje nxa sikhangela ukubana akhanya izancintisana laye umnumzana Donald Trump laye ngumuntu okhulileyo osele minyaka engu-77 singathini nxa sikhangela ababili laba ikakhulu ngesikhathi izansuku lezi kulabatsha bona abafuna ukuthi bakhokhele?
Khonokho okukhulunywa ngulo umama ancintisana laye uHaley kuliqiniso sibili ukuthi laye vele kakusela lutho usengukhulu nje ukuthi angangena uzabe sekuwo-80 khona ngale nxa eseqeda umsebenzi ithemu yakhe le ayibuyisayo. Kanti bona bobabili mina ngokubona kwami ngibona ngathi abantu osokumele ukuthi nabe bayaphumula bayayekela lokhu abakwenzayo bakhangela okunye empilweni zabo baphumule.
Kuyenzakala yini ukuthi kukhethwe omunye owebandla lamademokrasi?
Mina ngibona ngathi okungenzakala ukuthi isikhathi sikhona. Ye, mina ngibona kwami baba kanti ngibona ngathi isikhathi sisesekhona. Isikhathi ngibona ngathi sikhona ukuthi nxa kuyukuthi bona amademokrats engavumelani bakhethe omunye omutsha ongangena ancintise. Ngoba nxa ngikhangele mina ngibona ngathi kungangena umuntu omutsha ohlakaniphileyo bese kusithi lo uTrump alele khona. Lo mutsha ubeza ngoba abantu vele ngakhabela lokho kuthiwa ngamapholi bayasola khona ukuthi akuhambelani khona lokuthi laba madoda asemadala lapho emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa icingweni le Studio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Ikhansile yakobulawayo ithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuxotsha abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni labachayeli bezimota abasebenza bengelamvumo yokuthwala lokwehlisa abantu kwezinye indawo zaleli dolobho. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqhakathekile ekwenqabeleni kumemetheka kwemkhuhlane wesihudo sekholera.
Ye njengedolobho lakobulawayo siyathokoza ngokukhulumisana esikwenza lalaba abamele abathengisayo edolobheni singathi ngama-vendors ngesilungu. Sivumelene laba ku Fifth Avenue kulesivumelwano sokuthi baphume bonke sikline indawo leyana sikhangele ukuthi kulomkhuhlane wekholera okhona. Kodwa-ke sasesivumelana njalo ukuthi sizavula kube lama vending bays abathile zona nhlanganiso ezimele bona laba abathengisayo zasinika amabizo-ke kwabantu abafika amakhulu amane esizabahlalisa. Kodwa ngemva kokuba sesihlanzile indawo esibalekela kumemetheka komkhuhlane wekholera isivumelane sokuthi wonke umuntu aphume. Silokuthokoza baphuma abantu yibo kambe imidlwane kayithungululwe ngelanga linye. Kodwa-ke singathi thina wobuningi babo baphuma kuyinto enhle kakhulu. Njengedolobho kasidingi ukuthi kuze kube lokuxabana okukhulu kube lokulwa ukuze abantu baphume. Hhatshi sifisa kukhulunyiswane nje kube lokuzwisisana. Yibo siyathokoza-ke abaningi-ke balaba abathengisayo sebephumile-ke kwizindawo abathengisa bengela mvumo yokuthi bathengisele kiso.
Sibonile njalo abanye bedudulwa ngamapholisa abatshayela imishikashika labanye. Uhlelo luhamba kuhle yini lapho libambisana?
Njengedolobho lakobulawayo sikhangele kumemetheka komkhuhlane wekholera elizwe lonke lakumanye amazwe Afrika. Sithe thina kumele sisebenzelane ndawonye, savumelana ukuthi abathengisa ezindaweni ezingavunyelwayo kumele bakhitshwe, lalaba bezimota zemshikashika njalo kumele bakhitshwe ngoba lapha bakhona bethwala ngekho emthethweni kuletha abantu abaningi abazabuya bezothengisa khona lapho ngoba bekwazisa abantu sebegadela khona lapho besokungcolisa idolobho kubangele kumemetheka komkhuhlane wekholera. Yikho sasebenzisana-ke leziphathamandla zonke zikhangele ukuvikela ilizwe lokuvikela ubulawayo ukuthi abantu basuswe. Ngokunjalo basuswa abantu bemshikashika. Sithi thina abathengisa ezindaweni abangavunyelwanga ukuthi bathengise kizo kabasuke. Laba abathwala abantu bemshikashika ezindaweni ezingavunyelwananga kabasuke. Bonke esingathi bayenza-ke esingathi ngesilungu ama-illegal activities edolobheni lakobulawayo kabasuke. Kulokho siyavumelana-ke asohlelo lwedolobho lakobulawayo kuphela kodwa sisebenzisana labantu bonke ukuthi silungise khona lokho.
Lo-ke ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bed Nico Ncube yena othi uhlelo lokuthathela izimota abangalandeli umthetho luqhubeka kuhle kuleli dolobho kodwa lwaluvele lukhona njalo aluletwanga ikhansili.
Umuntu uma esekhaya ngathi obani kababotho bayawona kanti amapholisa lawo alohlela lokuzobopha usungakubambanisa ukuthi awusobhuka ukhulumile ukuthi abantu bazabotho. Mina njengomkhulumeli wamapholisa ngithi amapholisa ayenza umsebenzi wawo whether i-council is there or not there. I-offence zahlala i-offence thina sisebenza singamapholisa kuphela.
Ngezinye indlela labathengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni lingababopha.
Thina si-enforce imithetho ebhaliweyo singavuli ibhuku lemthetho lithi into enje ayenze yaphambanisa kuyakwanisa ukubotshwa kodwa kwakathesi asikho khona lapho.
Lo-ke ngumnumzana Abednico Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Zimbabwe.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ezempilakahle eWorld Health Organization WHO ithi iZimbabwe ngeyesithathu emazweni aweSADC elabantu abaningi asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esekholera. IMalawi yiyo elabantu abaningi landelwe iZambia. Kumbiko wayo owethulwe kuyona le iviki WHO ithi umkhuhlane lo usuhlasele amazwe angamachumi amathathu 30. Umbiko wogatsha lwezempilakahle uveza ukuba izolo umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amabili lasithupha 526. Izakhamizi zithi ukuswelakala kwamanzi edolobheni lobuyanga ngokunye kokubangela ukumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lo wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi koBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi.
Nanzela ukuthi siyathola umbiko ovela ku-World Health Organization othi nxa sikhangele ngapha kumhlubulo we-SADC khanye ngathi iZimbabwe ngeyinye bhosi ingaba unamba ilezwe lesithathu elile elilama-cases abantu ababulwe umkhuhlane we-cholera abaningi. Lokho kuyasitshengisa ukuthi kukhona esingakubambi kuhle ngoba singananzela kakhulu i-cholera indlela etshengisa ukuthi kuyabe kulokungahlanzeki kwabantu kuleso sigaba esingaphelesinalayitini. Kodwa njalo kupheleli khonapho kuyangenisa uhlupho lwamanzi ukuthi amazwe amaningi ala manzi angahlanzeka. Ayavuma ukuthi abantu begcine behlaselwa yilowo mkhuhlane. Njalo kusinanzela ukuthi amazwe lawa kumbe amadorobho abe la ukuthi ngaye lama-sewer pipes lamanzi ma ungathebana kwenza lo mkhuhlane nomethele. So ngamasithanisama ukuthi njengezimabo sikhula lapho esingabantu khona indaba yethu. So fanele sinanzela ukuthi ezempilakahle siyaziqakathekisa abantu bafundiswe futhi ukuthi nxa ukuthi nxa besenza ukuthi baziphathe njani bangena ezambuzini bageze izandla konke lokhu yimfundiso wabona eshotayo ebantwini. Yikho sibona ungathi lo mkhuhlane eZimbabwe khanye uyacanza okwedlula phosa amanye amazwe amaningi.
Kulo mnyaka umkhuhlane lo uqalile ukuhlasela eZimbabwe, libona sengathi amanyathelo athethwa lilizwe singabona emisa umkhuhlane lo na ngalesi sikhathi ususabalele wagcwala phose izabelo zonke zelizwe.
Sinanzela ukuthi okwalo umnyaka sokulesikhathi kulesiside lo mkhuhlane eZimbabwe belisana lawo. Kodwa sekunanzela kakhulu ukuthi sibona ngathi asifike esibangeni esiso sile singancedisa. Kungani ngabona into esiyibona elihlupho kulohlupho kuyibuya abantu balobuya ngobukhulu eZimbabwe. Umuntu ongumnyanga ugcina esidla loba kuyini ongavalanga kuhle ehlelo ezingahlanzekanga uthi umuntu omnyaka esidobha ezinye izinto ezingcolileyo khonakhona kunekulohlupho. Okwesibili lihlupho lwamanzi. Singananzelela indawo ezingezimbabwe emadorobheni lalapha koBulawayo amanzi asihlupha kakhulu koBulawayo la. Wananzelela kathesi kuyaphela 120 hours ngela manzi for the 5 days amanzi engekho. Kwesithathu engxenye labantu besimfundiswa ifike ithi khoco kibo abantu abakafika abakazwisisa ukuqatha ukuthi umuntu angena ezambuzini ageze izandla zakhe.
Kuyiwa phambili kuyini okumele kwenziwe?
Fanele siqhubeke le mfundiso ekhanya singathi lethwa kathesi ibe khona la. Ngamkhuhlane usuyehlile uhulumende wezimbabwe singami ukufundisana ngoba isikhathi ma ungayehla siyarelaxa sesingasasifundisani. Ngibona ngathi ngokusibangela lolu hlupho lalo umkhuhlane wekholera ukuthi kumemetheke usiya phambili.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Bindi owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labaphila ngokuthenga bethengisa emigwaqweni elizweni laphandle kwelizwe. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eligqibe uhambo lwalo eZimbabwe elithi lanxa nje umnotho welizwe uthembisa ukuthuthuka kumele uhulumende alungisise okuthile. Sokuyiminyaka eyisithupha wabhubhayo omunye umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.